Lolu lusuku olwasungulwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations UN ngomnyaka ka-1989 ngemva kokubona ukuthi lolu soluludubo olukhulu emazweni womhlaba jikelele. Lo nyaka eZimbabwe lunazwa kulesicelo esivela kwabasebenzisana lalabo asebeshisa ukushiya lumkhuba ababalisa inhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ZCLDN. Umqondisi weZCLDN uMnumzana Wilson Box ulandisa kabanzi ngafisa ngabe uyafezeka ekulwisaneni nalolu dubo lwezokuthathwa kokudakayo kanye lokuthengiswa kwakho.
We call upon our government in Zimbabwe to look at the current laws that criminalize people who use drugs. I think there is need for the country to look at a humane drug policy.
Ukuthaza uhulumende wethu ukuba abuyihlolisisa leyo mthetho ebeka umlando kulo osebenzisa okudakayo lokhu, ethi kukhona isidingo njalo sokukhangela limthetho ukuqakathekiswa kwezokusiza labo abasebenzisa okudakayo lokhu benelise ukutholisiswa usizo lapho beye ezibhedleleni kanye lokubatshengisa uthando uqobo laba bantu abasebenzisa okudakayo lokhu. Masehlukane lo mkhuba wokuba bandlulula laba bantu. Njengoba kungasoke kuluqede udubo lwabasebenzisa okudakayo, kuba lo mahluko nxa bethe batshengiswa uthando njalo lukhangelwe ngalihlo linye lolu dubo, abantu babone ngalihlo linye. Singenza njalo ke sizophumelela ekuqedeni lolu dubo labathatha okudakayo eZimbabwe.
Abenhlanganiso yeZCLDN lezinye inhlanganiso eziphatheke emikhankasweni yokulwisana lalolu dubo baveza ukuba lokhu liqansa inani labaqhubeka besebenzisa okudakayo okuyingozi enkulu kumpilakahle yabo, ikakhulu abasakhulayo, bona abazithola bengelakho kokwenza ngenxa yesimo sokugugudeka komnotho elizweni lokungamanga kuhle kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Kama.